Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaga zomuhle isikhathi 7:30. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 7 kumpalakazi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali wethula ibhajeti yomnyaka ozayo esithi uzimisele ukwehlisa indleko zikahulumende okugoqela ukumisa umsebenzi izisebenzi zakhe ezeleminyaka engamajumi ayisithupha lanhlanu lokuguqula umthetho we-indigenization.
Ibe domestic omkhulu kulalokho bese sikujwayele ivezile ukuthi iyadinga lokho esidinga ama-investors abantu bangaphandle ukuthi bazohlanyela izimali.
Amabhanga wonke aseZimbabwe aselayele ibhanga elikhulu lesizwe ukuthi avimbe amabhuku ama-accounts kamnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Sevia Kasukwere bona ababaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kamgabe.
Into eyenziwa ngumnangagwa cabinet yakhe baqalise kubi. Umuntu nxa elecala kumele athonisiswe icala lakhe lifakwe edandalazini.
Amabandla aphikisayo athule zwi ngokwenzakala kuhulumende weZimbabwe njalo kawabonakali emphakathini selokhu umongameli Emmerson Mnangagwa ethathe umbuso. Kambe kungaba kusenzakalani? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa namuhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget yomnyaka ozayo engena kumabhiliyoni amahlanu lanye 5.1 billion. Esithi uhulumende ozimisele ukulandela iziqondiso zokwehlisa indleko zakhe okubalisa ukuguqula umthetho wezokuqhuba ibhizimusi o-indigenization kanye lokwehlisa inhambo zabakuhulumende ezokuya kwamanye amazwe. UChinamasa uthe njalo abasebenza kuhulumende asebedlule iminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu kuzamele bayephumula. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Kumizamo yokuvuselela ukuthembeka kwelizwe kwezomnotho, uChinamasa uthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uzaqhuba inhlelo ezimbalwa ukukwenze lokho okufana lokuguqula umthetho wezokunikeza amandla kumankampani kuzizalwane zakuleli we-indigenization wona obusiba ngumgoqo kulabo ababefisa ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli. UChinamasa uthi umthetho we-indigenization usuzasebenza kuphela kwabemba amatshe aligugu abalisa idayimani le-platinum kuphela. Umnumzana Chinamasa uthi kuzomele uhulumende aguqule umthetho olawula ngezomhlabathi azihloniphe zonke izivumelwano ezenziwa labakwamanye amazwe ezama-Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement, BIPA ngesilungu, abuyiselwe lawo mapulazi ayabe ahluthunwa engaphansi kwezivumelwano lezi.
Engagement with persons or entities whose farms were protected.
Phezu kwalokho, sizotshutshiswa lezo nkulumo labalimi abalamaplazi abengaphansi kwesivumelwano se-BIPA. Lokhu kuzokwenziwa kulandelwa okumunyethwe isekelo sombuso.
Phezu kwakho konke, uChinamasa uthi kuzamele bamiswe umsebenzi abatsha abekade beqhatshwe nguhulumende ama-youth officers afika phose inkulungwane ezine kanye lokwehlisa imali esetshenziswa kumhambo zamalunga kahulumende obekungumlando obusetheswa obengumongameli osewachiya umsebenzi umnumzana Robert Mugabe.
Measures to contain budget expenditures and conserve scarce.
indlela zokwehlisa ukusetshenziswa kwemali kanye lokulondolozwa kwemali yakwamanye amazwe kuzoqheliswa la kundlela imali isetshenziswa ngayo kunkhambo zikahulumende. Okuzokwenziwa kubalisa ukwehlisa kwenani labantu abazabe bekumaqula ayakwamanye amazwe ngezomsebenzi kahulumende. Kuzokuthunywa iziphathamandla zikahulumende ukuyangena imihlangano bevelela kuhofisi omeli welizwe lapho silamahofisi khona.
Okunye uChinamasathe kuzokwenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe yikulungisisa kwezokuthathwa kwemali yemithelo okubalisa emingceleni lapho kungena khona impahla. Kungalesi sizathoke athi kuzosiwa abakubutho ukuyaqhuba umsebenzi emingceleni waseBridge phansi kohlelo lokulungisisa isimo lwe Operation Restore Order. UChinamasa uthi enye indlela yokuvuselela umnotho kuzokuba yikulwisana lokungathembeki icorruption. Kuzosungulwa indlela yokukhulumisana ngencingo ezizongena emahofisini kamongameli ama toll free lines ukuze uZulu abike okungakusenziwa yilabo abaqhuba imisebenzi yokungathembeki. UChinamasa uthi uhulumende uzokwehlisa njalo inani lamahofisi abameli belizwe kwamanye amazwe ukwehlisa indleko zikahulumende. Phezu kwakho konke, uChinamasa uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukubone kumqoka ukuvuselela ingxoxo laba kwamanye amazwe kuvuselelwe ezokuqhuba imisebenzi yokuthengiselana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukuhlaziya ibhajethi kaChinamasa le sixhume incwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana efidlela Ncube yena othi ziningi impawu ezikhomba ukuthi uhulumende omutsha lo ujonge ukwakha.
Ibe lo mehluko omkhulu kulalokho bese sikujwayele. Ivezile ukuthi iyadinga lokho esithi ngama-investors, abantu bangaphandle ukuthi bazohlanyela izimali. Nxa ukhangela udaba lwe-indigenization act ukuthi sekutshintshiwe khona laphana indlela yakhona okade kuvimbela ama-investors, sebekhulumile ngokwehlisa izindleko zikahulumende ngandlela thize yokubhadala izikwelede ngendlela efaneleyo yokubuyelela ukuyadlelana lamazwe omhlaba bili ukuthi iBritain leUSA okade kungasakhulunywa akade sebethethisa umnyaka lomnyaka sikuzwile konke lokhuyana. Kodwa okungasaphuma ngakwacaca ukuthi uhulumende yena ngokwakhe phezulu i-national government hayi local government indleko zakho zaziphungula njani zize ku-30% leyayikhulumayo ku-council kumbe okungenani ziye ku-60% esingathi thina ngesithiwa phecelezi sustainable kulokuthi bekhona lokubo-80-something labo-90-something%.
Ukhulume ngokwehlisa inani lezisebenzi zeZimbabwe ezisebenzela kwamanye amazwe esebenzela uhulumende esingathi ngama-diplomatic missions. Wakhuluma njalo ukuthi abasakhulayo labana okwathiwa ngumgabe babiselwe emsebenzini abedlula inkulungwane ezintathu esingathi ngama-green bomber sebesusiwe njalo ku-payroll. Awuboni lokho kuphathisa na ekwehliseni indleko kahulumende?
Kuyinto ephathisayo kakhulu. Akufanelanga ukuthi ngoba yizanu yenza izinto iyasenzela ububi eminyakeni engu-37 sigcine singasakubona okuhle kikho okukhulunyiweyo ngokuba kumele sikubeke kunjalo sibe fe. Ngolwesithemba isisizathu ofuna ukuthi ngikhulume ngakho. Indlela ama-diplomatic missions maningi kakhulu. Angivele ngeke nje size sisebenze ngale ndlela. Kudingeka nje yodwa e-EU, kube le yodwa e-SADC, yodwa e-COMESA, yodwa e-East Africa Community, yodwa e-ECOWAS, kube le inye emazweni lana amakhulu ayisingakhangelela kuwo ama-investors esithi ngama-key investment partners njengabo-China, yebe-USA, UK, o-Germany, sibe lokulutshwane nje kulokuthi sigcwale kuwo wonke lamazwe kungaba lo muntu oyedogijimayo ku-Southern Africa kwanele khona lokho. Kanti-ke labana babevele befakiwe abantwana labana ngabobusela labana. Kwakuyinto eyayifanele ukuthi bakhitshwa kudala. Ofuna ukubachatha kaye bachathe emzini wakhe, hhayi elizweni kudlaliswe imali yabantu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. obe ngumphathi ntambo wezemali owabotshwa ngamabutho ekugenqulweni kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe elibutho umnumzana Ignatius Chombo ukhululwe ngomthethwandaba weHigh Court namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Umahluli ulaye uChombo ukuthi kumele abhadale amadola zinkulungwane ezinhlanu i-5,000 awe bail. Njalo aphe amapolisa ugwalo lwakhe lokuhambisa i-passport ukuze engabaleki elizweni. Umahluli uphinde walaya njalo uChombo ukuthi kumele azinikele emapoliseni kathathu ngelanga ukuze kubonakale ukuthi impela kabalekanga elizweni. UChombo weteswa icala lokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo kanye lobuhuquluzi. Osakhulayo wezanu PF ukuzayi Chipangala ukhululwe ngomthethwandaba munye walaywa ukuthi ehlawule imali yesibambiso engamadola angamakhulu amahlanu i-$500. UChipanga weteswa icala lokwethula imbiko yamanga kanye lokuhlambaza amabutho. Amabhanga wonke eZimbabwe asetshelwe libhanga elikhulu lesizwe ukuthi avale ama-accounts amalunga ezanu PF amabili abaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kaMgabe libutho. Ababili laba ngumnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Jonathan Moyo bona abangamalunga ecelele zanu PF ebelizama ukuvimba umnangagwa ukuthi abe ngumongameli LG40. Kubika ubathabile Masuku.
Umbiko okhitshwe yibhanga enkulu eReserve Bank of Zimbabwe uqondiswe emabhanga wonke elizwe njalo uthi amabhanga wonke kumele amise ukusebenza kwalawo ma-accounts abesesazisa ibhanga lesizwe ukuthi kule malini nge-account. UKasukuwere ulendlu enkulu okumangalisayo osekuthiye uZulu ebuza ukuthi engaba wayithatha ngapi imali yokwakha lindlu. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Bakla Thambo uthi umbiko lo uyasolisa ngoba ungacaci ukuthi uvela ngapi njalo ungatsho ukuthi usebenzisa uphi umthetho.
Inkinga engiyibonayo nje ngokuthi kuzabanjwa izimali ezisemabhanga kamnumzana uprofesa uJonathan Moyo lukasukuwere njengoba kulotshiwe lapha encwadini le esibuye yahamba kubo-Twitter lakubofela kubo-WhatsApp labo-Facebook yikuthi incwadi le ayilobi ukuthi oyilobileyo yena engubani ukuthi yiofisi yiphi kahulumende yi-Reserve Bank eyilobileyo incwajana leyi kanjalo lokuthi umlobi wencwadi leyi yena othatha ngapha amandla.
Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe ukuvalwa kwezikhwama zebhanga kuyinto enhle kodwa akumelanga kukhethwe abanye bechiywa.
Alo ama-account kaJonathan noKasukuwere angaphandle kwelizwe kuyinto ejabulisa kakhulu ngoba kuyisifundo kubo bonke laba abasebenzela uhulumeni ukuthi ma ungatshontsha imali usebenzisa isikhundla sakho kuhulumeni uzothi ma usuphumile kuleso sikhundla uthathele lezo mali zibuyisele emphakathini.
Unobhala jikelele webandla le-PDP umnumzana Gordon Moyo uthi lokhu kutshengisa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa kawulamthetho. Ugcizelele wathi bekufanele kuqale kwazakale ukuthi laba abavalelwa izikhwama zebhanga balamacala na kuthonisiswe phambi kokuthi kuvalwe ama-accounts.
Into eyenziwa ngomnangagwa le cabinet yakhe othinamasa labe Reserve Bank baqalise kubi. Umuntu nxa elecala kumele athonisiswe icala lakhe lifakwe edandalazini kuthiwe nanti icala lakho.
Ukucwayisisa okwenziwe yi-Studio 7 kuveze ukuba ngempela lezincwadi zithunyelwe ibhanga libhanga lesizwe ele-Reserve Bank kumabhanga wonke awelizwe. Umnumzana Jonathan Moyo yena ekhuluma enkundleni ye-Twitter uthe imbiko le iliqiniso itshengisa ukwehluleka kwalabo abazithi baletha inguquko elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siloke sikudaba olufanayo uChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye owaki wasebenza lomnumzana Jonathan Moyo kwezokhetho esigabeni seCholocho umnumzana Belief Gawule. Yena othi umoyo wasithezela olulenkume ngokusebenzelana lexuku le-G40.
Lokhu kangela imisebenzi kade beyiqhuba imisebenzi ye-G40 besenza imisebenzi yabo ye-G40 labo maye mbali labo mgazi imisebenzi yabo kade beyiyenza yebangele ukuthi kube lo mumo nalowo muvi okuzakuba phakathi kwelizwe yiko okuze kwabangela ukuthi abantu likwazi lonke gandle ukuthi amasota acine sesithi hhayi sokwenele lokho mana sithatha abantu laba sebafake eceleni okunjalo-ke yiko khonokho ngoba amasota besola indlela lana amadoda ye-G40 indlela ade besebenza ngayo begombolozele mgazi sasamnike imigaba amathuba okucabanga tre yibo abasebesenza izinto konke into asesenziwalo yibo ngokunjalo-ke ujonathan layo be ngomunye wakhona phakathi wabo ikuthi ngumuntu nje okade kade engatheleki kwesinye isikhathi azinto ethi hayi ona into le ilengozi le into yenzayo le ayizozi kufikise ndawo kodwa kida ngokuthi umuntu kwesathi omunye umuntu kateleki uze gcine sewela phakathi kwengozi leto tethi hayi wena phuma entweni leyo ungangeni entweni leyo hayi uvele kade udingane entweni naleyo uvele udingane ugijimisane vele wena ubenefithane vele invest play kodwa umuntu okhona ngaye ngazwisisi kodwa wathi umuntu ekuphileni ukuthi end of the day you take your own medicine na ungumuntu na ungatheleki.
Zona izakhamizi zeCholocho zithini ngalokho okwenzakalayo kakhulu sikhangele kuJonathan Moyo?
Jonathan, eqinisweni lonke asikhulumeni ngezinto njengakhonoko emsebenzini omunye kade wenza ku-constituency abantu bebephathiseka sinze iqiniso lelo njalo kume nto ezikhanyayo ukuthi webhujaan umuntu anisabantu encedisana sipho nje olubekhona yilolo lolu ukuthi usuke wasebenza nabanye abantu abaneenjongo zabo ezimbi ephezulu ngale kuhulumeni yiko kumdilizileyo-ke khonokho yiko kumshiye emumeni nalowo muvi omngenise khona ngokunjalo esigabeni ngale besikhangela sezinhlelo zethu eziziqhubayo sezinhlelo zomgwaqo enceda le nhlelo zokuncedisa ukuthi ecele abantu ukudla kubuye kuhulumende into ezinjengazenezo ubencedisa sibi kathethi ubencedisa langale lapho kulabantu khona abanye abadilizelwa khona imizi abadilizelwa lizulu awasebahlanu endaweni yejimila yakotshino ngayo sesikhangelele ukuthi usedlwale ukuqhubeka usiya phambili pho-ke nanko kusokulenzakele yena sesisusiwe kuhulumende njalo sesisusiwe ebhadini ngokunjalo abantu bebekukhangelela ukuthi bathole usizo oluvelela kuye kodwa kungasenani lakho sokwenzakele abantu sebekhangela phambili ukuthi phambili ngale asiyeni phambili imisebenzi yonke lanana kumele iqhutshele phambili ingapheleli khonapho ngenxa yokuthi uJonathan kasekho.
Yena wagcina nini ukukhuluma laye umnumzana Moyo?
Ngile nsuku ngicinile ukukhuluma laye khonapho engakaze exotshwe besengile nyanga kumbe anyaza ngikhulume laye uzokwathi sexotshwe lapha hayi azange ngeke ngikhulume laye amalanga nala.
Umnumzana Belief Gawule ngoke wasebenza lo mnumzana Jonathan Moyo kwezokhetho esigabeni seCholocho bekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eCholocho. Live talk namuhla kuhlelo labesifazana sixoxa ngomkhankaso wokwehlisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini we-16 days against gender-based violence. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwezizalwane zakule Palestine lezakwele Israel esigabeni seWest Bank leGaza ngemva kwelanga elilodwa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ethe elemelika selinanza idolobho leJerusalem njengesigodlo sakwele Israel. Iziphathamandla zedolobho leCalifornia khonapha eMelika zithi umlilo otshisa igusu duzane ledolobho leLos Angeles uzaqhubeka ngoba ilanga litshisa okwamagama okusho ukuthi lengezelela amathuba omlilo lo ukuthi uqhubeke. Abanye bathi amabandla aphikisayo athule ngokwenzakala kuhulumende weZimbabwe njalo kawabonakali emphakathini selokhe umongameli Emmerson Mnangagwa esuse umnumzana Robert Mugabe embusweni. Kulabantu abathi amabandla agoqela eleMDCT, eleMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube, eleNational People's Party elikankosikazi Joyce Mujuru, lamanye amanengi-nengi kungani echaywe isithuli kulandela ukugenqulwa kukaMgabe. Athulele namabandla la ngesikhathi kumele aqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Methuseli Moyo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-NPP, lo mnumzana Dube Mukombwe owe-MDCT. Umukombwe usungula lingxoxo.
Ukuthi abantu nje kubalathi besikhanye into yezano le ngoba izizane yenzinto yayo endlini yazo. Sesivukele njengoba uMnangagwa wathatha umbuso, sibone ukuthi i-cabinet yakho uyayihlela njani, sibone i-budget yakho ukuthi uyalaphi ngayo, then thina sesiyenzela sesiphasi ku-mobilize registration.
Baba Moyo, uyazivela lapho umkombo uyakhuluma ukuthi babukeli izanu isenza kokukhonoku ngoba ngokwabo konke lokho. So wena uthini ngakhonoku njalo lithini njengebandla?
Njengokutsho kwamkombo, nxa kwenzakala into enkulu engajwayelekanga, kwesinye isikhathi abantu baba lesithuli bebe bembembijana. So abantu-ke nxa sokudlulile lokhu sesikubonile okamgaba lomnankakho sokuphelile, ama-opposition kumele abuyele endimeni iqhubeke ngesikwenzayo ngoba kula nto etshintshileyo. Isitimela sezane lokhu kuyiso batshintshe umtshayeli kuphela.
Ye, khonapho-ke libukele baba Mkombwe, kukhanya ngazani phela abantu abasalazi, abantu bacala ukuthi vele kalisekho njengebandla. Police athi vumbu njani njengoba kukhanya ngazani vele alibonakali?
Hayi, thina siyabonakala Gift ngoba into ekhona thina njengebandla le-police silohlele esilalo oluvele ze luhamba ngesikhathi besenza abakwenza umnyangazo lomgazi. Sikhankasa senza ama-voter registration ngoba thina sikhangelela ukhetho ngoba sikakhonsentrate kuzinto zezanu ngoba lasikanahlenga ngoba into yezanu izanu izanu kuphela ngoba umuntu akagwa endeya usebenzile kuzanu more than 17-20 years.
Ngibuye kuwe baba Moyo, lina lani alikhanyi phela ukuthi lenzani, kukhanya ngazani bese libanjwe ibuthongo sibili. Police avuka njani ebuthongweni lowo?
Hayi, into akunjalo du, siphathekile yenza khonoko okhulwa umkombo ukhuthaza abantu ukuthi be-redress izinto ezingadini mayali sangeza kuhamba ngohlelo lokuthi lamhla kurejestwa ngaphi lapho isiphutha leyo nto kube-rejesta. Okuningi siyalungiselela sibili kakhulu siphakathi kokuhlelo lokukhetha abantu abathumela kuphalamende ukhansili ngaphi njenge-MPP esikubonde konke okwenziwa izanu esikusitadijile sakubona konke esifika ebantwini sikwazi ukuthi sika sithini ebantwini.
Ye, liyafika lisithini ebantwini ngoba abantu bayabuza ukuthi kade belingaphi.
Besikhona izanu ayitshintshanga, yikho sikutshela abantu ukukhipha uMgabe ufake uMnangagwa aqhubeka efaka bonabo bantu abesikhala ngabo ukuthi bayantshontsha. Bonaba abantu kade sikhala ngabo ukuthi bashukuluze abantu lokhu bekhona besemsebenzini. Akunanto emtshintshileyo, abantu bengathathwa ludumo into ezikhulunywa ngomlomo ukuthi siyayenza lokhu siyayenza lokhu nabakwenze sibone. Kodwa ukubona kwethu izanu ayisozitshintshe ingwe vele kade yayitshintsha amabalayo ushala iyingwe.
Ye baba Mkombwe, phela lilo hlelo lwenu lo kuthiwa ngesishona jakachaya kumbe kutshoni khonokho, litshela nabantu ngakhona ukutshakatshaya wangkhona lo njengoba phela abantu abaningi abakwazi besibabuza lapha bathi lokho kukhulunywa i-MDC yasikwazi kuyini khonokho?
Ya abantu bangathi asikwazi ngoba anti njengebandla siqalisa nge-membership yethu ngoba into ekhona i-membership yethu from branch siya ku-ward siya ku-district province nationally ngoba into ekhona inkalakatha ngikulungiselela ukhetho ngoba singahamba sikhuluma kwezanu lokhu thina singakwazi ukuthi abantu bethu bangenela emabhukwini ekuvota saba singenzanga lutho kodwa thina into esikhangeleyo singakakhuluma kwezanu lokhu bezikhuluma sibone ukuthi njengebandla ukuthi sithinte abantu sisenza abantu bezifisa ukuthi ukuqakatheka ngokubhalisa ukuvota kutshoni kibo thina njengebandla singubona ukuthi hhayi thina lowo ngumtshado wezanu i-family issue yezanu yinto yabo asonto yethu asonto ye-DC asithe sakhipha uMgabe uMgabe sikhangele ukuthi besimkhipha i-election.
Uyezwa lapha Moyo uthi ye likhulumile phambilini ukuthi ngokwabo sibili lapha lalapha Kodwa siyabona ukuthi kusenjalo ke amabandla njenge NPP lawa lenkinga ukuthi abanye sebebaleka sebengena ke kuzano. So lizavuselela njani ibandla leni?
Sekulesikhathi lokho ukuthi abantu baphumile ibandla liyakelifile. Ibandla le-NPP kalifi, ngifika bayithiwe, sikamendla kakhulu. Bephuma kona abaphumayo bangena kanti iphathi belinjalo. Njalo eZimbabwe kulendlala kakhulu, abantu abasebenzi kunobulova, bayahlupheka abantu. Nxa sebethiyiwe, nanto kuthiwa zithiwa nezokudlala. Siyakubona ukuthi izane iyaphuma kathesi ihambe idinga abantu, iyathembisa ukuthi ibuya kuzane, sizakwenza lokhu nalokhu. Abantu kwesinye isikhathi bendlala bangokuswela, ngoba kumsulo umuntu kamlimi ebethi manambuyele. Kodwa ibandla bethu le-NPP iqinile, iyaqhubeka leya phambili. Labo abathiyayo ye omunye umuntu indlela enza unjalo ekhumbula emanxiweni, bakhululekile ukuthi bekhumbule emanxiweni.
Umnumzana Methuselimoyo ngowebandla le-National People's Party ubekhuluma endawonye lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Dube Mukombwe. Bebelo Gibbs Dube wa Studio 7. Siqhubeke ezosuku ngezemidlalo. Asekuzinga laphezulu amalungiselelo emidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships ezaqutshelwa koBulawayo kusukela ngempela viki esiya kuyo kusiyafika mhla zilitshumi lasikhombisa. Kubika uJoseph Njanji.
Amaqembu omdlalo we-volleyball asuka emazweni angezansi kwezwekazi lase-Afrika kusigaba esaziwa ngokuthi yi-Zone 6 kumbe i-Region 5 akhangelelwe ukuzobuthana edolobheni lakoBulawayo yoyizophatheka kumncintiswano walonyaka owe-Zone 6 Volleyball Club Championships. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association uBrian Manuel uthi sebelinde ukuqala kwemidlalo ngoba amalungiselelo abo ehamba kuhle kakhulu.
Lapha silungiselela umdlalo weZone 6 Club Championships, meaning ama-clubs from different countries in the zone. Abantu laba bafika namuhla, ama-teams afika namuhla, and then kusasa kuzaba le-technical meeting, and then ama-games aziqalisa on Saturday at 8.
Amazwe akhangelelwe ukuthumela amaqembu kulimidlalo ngabalisa eleBotswana elikhangelelwe ukuthumela amaqembu amane, iLesotho elamaqembu amathathu, eleMalawi elibhalise amaqembu amabili, eleMozambique elibhalise amaqembu amathathu, iSouth Africa ilamaqembu amane, eleSwaziland lilamaqembu amane, eleZambia libhalise amaqembu ayisikhombisa, kuthi eleZimbabwe lona lizamelwa ngamaqembu ayithobamu nembili. Kucelela besilisa kukhangelelwe ukuba kube namaqembu alitshumi lathobamu nemunye, kuthi kucelela besifazane kukhangelelwe ukuba kube namaqembu alitshumi lesithupha. Le midlalo izaqhutshelwa endaweni ye-Trade Fair ku-Hall 3, njalo uManuel uthe kuza kube kungenwa mahala.
Sesihambisile ngamafly kuma-schools sibazisa ukuthi umdlalo ukhona, sizafaka futhi emakhombini lani ukuthi si-advertise umdlalo. Ngifuna ukuthi abantu bonke abathanda ivoli bazobona bona umehluko okhona ama-clubs, the national team. And then when you play schools, what's the difference when it comes to clubs?
Ilizwe leZimbabwe lizamelwa kumidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships ngamaqembu abalisa leUZ Wolves, leSupport Unit, leSpartans, leHarare City kanye leNapa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemali wethula ibhajethi yomnyaka ozayo esithi uhulumende uzimisele ukwehlisa indleko yakhe, njalo uthi umthetho indigenization uzaguqulwa ukuze uhuge abamabhizimusi bakwamanye amazwe. Wayengumphathintambo wezemali kuhulumende ogenqulwe libutho umnumzana Ignatius Chombo ukhululwe namhla ngumthethwandaba we-High Court. Amabhanga aselaywe ukuthi avale ama-accounts kamnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Kasukuwere. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.